uhlangothi lukahulumende olubona ngezamandla kagesi olweZimbabwe Energy Regulatory Authority lukhiphe umbiko izolo ochaza ukuba ukubhaliswa kwama-generator asebenzisa amandla alikhulu i-100 kilowatts kusiya phezulu akulambadalo. Injongo yalokhu besithi indlela yokwehlisa ingozi ezingahlasela izisebenzi zamagesi lapho kungelagesi loba kulungiswa lapho okuhamba khona ugesi. Amabhizimusi amaningi elizweni asesebenzisa ama-generator nxa kungelamagesi. Osomabhizimusi bathi uhulumende uvame ukuqala inhlelo zakhe ngalolu hlobo ethi azila mbadalo kodwa ajike sokuphambili. Umnumzana lakhe ndlela usomabhizimusi okobulawayo ngomunye wabo lomqondo munye.
Ujayele ukuqala njalo okuyizinto kwakhona ukuthi kuyaqala kuthiwe kubhadalwa kubhaliswa lapho kungela mbadalo kodwa ngokuya kwesikhathi kuzagcina kubhadaliswa ukuthi ivele nxa ingena elizweni ihle ibhadale lokhu ihle ibhadale for i-licensing okuyinto evele iqala imigoqo emabhizinisini wonke ngoba umandla kagesi ayadingakala njalo abantu lapha bazama ukuthi beziphathise njengoba yona ivera lamanye ama-individuals lezisa benganiki amandla kagesi aneleyo ukuthi amabhizinisi asebenze. Lokhu siza kubona kuyinto ezaqhubekela phambili igcine abantu sebebhadaliswa.
Umnumzana Stevenson Dlamini ingcwethi wezomnotho lamabhizimusi njalo efundisa ngezomnotho ekolitshini le-National University of Science and Technology iNUST uthi injongo ingabe iqondile kodwa ilizwe lisacathula ukuthi kufakwe imigoqo enjengaleyi.
Udubo esibalale ukubana njengelizwe nokudinga ezinye indlela zola njalo ezigoqela ke ama-generator nxa sokusiba lo mgoqo phezu kokutholakala kwawo kumbe ukusetshenziswa kwama-generator kuzabisela amabhizinisi emuva njalo alokwenza ehamba ebuya okuphazamisa inhlelo zamabhizinisi ekwenzeni impahla zabo. Ngakho-ke ukufaka umgoqo ukubana bathi ilungile ukubana bayehlise esingakuthi air pollution kodwa kwelinye icele kumele sinanzelele ukubana ilizwe lethu lizama ukukhuphuka njalo nje inkulumo ekhona nje emhlabeni jikelele.
Ohlaziya ezombusazwe umnumzana Effort Ncube uthi uhulumende ufuna ukungenela zonke indawo engagxili ekudingeni amacebo okulungisisa okuyikho okuqakathekileyo okungaletha intuthuko kwezomnotho kanye lakwezinye inhlangothi zempilo.
Inkinga esilayo kakhulu ukuthi uhulumende ufuna ukungenela kukho konke, akukho lapho afuna ukusala khona. Ungena emasithimbi, ungena emabhedroom, ungena emabhizinisini, ungena kuyo yonke indawo. Kanti-ke lokho afana ukuthi akwenze okuyikho kuzaletha imisebenzi, kulethe inguquko, kulethe intuthuko elizweni kakwenzi. Kabashiyane lalezi zinto abazenzayo ngoba zidiliza ilizwe. Abantu vele bathwele nzima kakhulu, akudingakali ukuthi babuye bathwaliswe nzima njengalokhu lo mthetho le-policy izakwenza.
Okugcizelelwe unkosikazi Sibongile Bhebhe wakobulawayo othi akasiboni isizathu sikahulumende sokuthatha inyathelo elinje.
Uhulumende evelede ngenemzini yethu ngoba ngale ndlela kusho ukuthi sizagcina sesithatha la ma-license ngisho wona ukuthi sisebenzise amakhandlela. Nxa kuyukuthi uvikele izisebenzi zakhe kumele ube lezisebenzi ezifundile umsebenzi ngendlela sekuhle eqotho. Njalo futhi basho ukuthi khona hhayi sesihlanganele ingozi ezingaka okusenza sichine sesifuna ukuthi khona abantu abasebenzisa ama-generator abanjani labawa-regist but overtes asikezwa lokuthi ingozi asebehlangane labo zingaka ezibenza bathi abantu babarejiste ama-generator abo.
Ngeviki ephelileyo umnumzana Gift Ndlovu owekampani yamagesi eZimbabwe Electricity Transmission and Distribution Company esemhlanganweni oqhutshwe eHarare wabosomabhizimusi owe-Confederation of Zimbabwe Industrial 2023 Annual Economic Business Outlook Symposium uchaze ukuba isilinganiso samanzi siyakhuphuka kancane edamu le-Kariba ngokunjalo sebekhwezile amagesi abawaphekayo afika kumakhulu amathathu lengxenye i-350 megawatts esuka kumakhulu amabili lengxenye i-250 megawatts. Uchaze ukuba kukhangelelwe ukuba uhlupho lwamagesi luzaba nganeno phakathi komnyaka ngenyanga kaNhlangula lapho kukhangelelwe ukupheka amagesi angaba ngamakhulu ayisitshiyagalombili i-775 megawatts. Mina le-Studio 7 ngikobulawayo ngingubathabile Masuku.